Uqala ukuhlakanipha
ikumesaba uJehova sithi nansi imilayo elishumi
nansi imilayo
elishumi imilayo
esihlanu lina
sisisane imilayo
ungadalizwa yini
ilani imilayo elishumi ungafakazi amanga ngumakhelwana wakho
kunjalo nje
othanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena ungabi labanye unkulunkulu ngaphandle kukayihlo sezulwini ungazenzeli izithombe ngomfanekiso wasezulwini
ungahawukeli umuzi kamakhelwana wakho bo
hanye lenkosikazi yakhe hanye lezingane zakhe hanye lembongolo yakhe nansi imilayo
nansi imilayo
elishumi imilayo
sisisane lina
sisisane imilayo
ungadalizwa yini
ilani imilayo elishumi uyisolo nyoko oho bahloniphi uyihlolo nyoko
bahlonipha
uzinsuku
zakho
zandisu
uzinsuku
zandisu
uyihlolo
nyoko
bahlonipha wena
uyihlolo
nyoko
bahlonipha
wena
uzinsuku zandisu
uzinsuku
zandisu
uyihlolo nyoko bahlonipha wena
uyihlolo
nyoko
bahlonipha
uzinsuku
zandisu
uzinsuku
zakho
zandisu
uyihlolo nyoko bahlonipha
Alelani,
ungafakazi amanga ngomakhelwana wakho.